siyamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile inkomo lamhlanje ngilomfundisi Thande Kosintimkandla uziphatheleni mfundisi
Sivingelelani ngehlobo ezithandekileyo ekuqaliseni komnyaka ka-2021 sungene sithwele okuningi kanti besinenkangelelo eziningi ezijiyeneyo kodwa kuseqiniseni ukuthi abaningi bethu singene sisindwa okade kusisinda oka-2020 ngakho-ke imweyo liyadinga ukuvuselelwa ukwenzela ukuthi nxa sisiya phambili sithole ithemba entweni zonke esizifisayo lesizenzayo lesilazo sizabala-ke namhlanje encwadini kajakob isahluko sesine indima ka-18 sisiya kuma-17 James chapter 4 verses 13-17 sithola kulesi sihlokwana esithi umuntu akakwazi ukuzambelela ngomso verse 13 minani nina enithi namhla noma ngomso siyakuya kulona noma kulo ayamuzi siqede khona umnyaka sithengiselane sizuze anikwazi okwangomso kuyini ukuphila kwenu na ngokuba niyinkungu ebonakala isikhashana ibisinyamalala nganisho nithi uma inkosi ithanda siphila siyakwenza lokho nalokho kepha manje niyazibonga ngokuzigabisa kwenu wonke uzigabisa okunjalo kubi verse 17 ngakho owaziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye zihlobo ezithandekileyo njengoba ngilobana umnyaka uyaqalisa yiloo nalowo ufisa ukubana athuthuke ekuphileni kwakhe njengoba umntwana ube ugrade 1 inyakenye kulo nyaka ukhatha ugrade 2 ugrade 6 ya ugrade 7 form 2 ya kuform 3 form 3 ya kuform 4 ngobana impilo ikhangelelwe ukuthi ithuthuke kanjalo isiya phambili lapha-ke uyatsho ujakobe engabona wayebakhangele abantu ngaleso sikhathi wakwazi ukuthi nxa umnyaka uqalisa lowo lalowo ule zinqumo azenzayo umnyaka ngomnyaka lapho ufananisa labantu abathi kusasa sizakwenza lokhu sizakuyakulela idolobho siqala khona ibhizinisi ngobana sesizule ukubana kuleya ndawo ibhizinisi liyahamba uthi nxa ule bhizinisi ube usuthola ukuqalela ibhizinisi okuyikuthi uthole inzuzo kodwa umbuzo ubuze sithi kambe khona engathi kwakusasa kusayo ngawukwazi ukuthi kulani katsho ukuthi abantu bangaze benza izinqumo ngesikhathi esizayo uyakhumbuza nje abantu ukuthi yebo lingazenza izinqumo zenu zenzenini kazizimbi lezo eziletha ubuhle kodwa ngikade ngathi lingakhuluma ngento yomnyaka eyakusasa lingayazi njengoba nje impilo yenu ifanana lenkungu ebakhona okwesikhatshana inyamalale uthi uJakobe ngabe lithi liceba konke lokhu elikwenzayo lithi lina uma inkosi ithanda siphila siyakwenza lokhu nalokhu nanti igama elikhulu uthi aluba abantu bayahlala phansi bathi besenza konke lokhu abakwenzayo bafake igama likaNkulunkulu phakathi xa ungafakanga igama likaNkulunkulu konke okucebayo kungaba yize neze njengoba nje uyabe uzenzela wena wedwa azatsho athi ukuzigqaja kwenu lokuziqhenya kwenu lokhu kuyakuba yize neze njalo kubi sasikhulekeni baba thixo engcwele sicela ukubana sifake wena empilweni zethu umnyaka uqalisa kwenzela ukubana lezi nqumo zethu ziphumelele amen
lolobe kuluhlelo fuselela umoya silomfundisi Thande Kosintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo